Abathathu laba ababotshwe izolo balala bevalelwe bamiswe phambi komthethwandaba namhlanje besetheswa icala lokwephula usahluko 37 wesisekelo sombuso ngesikhathi benanza ilanga le-Unity Day. Bebemelwe ligqwetha elisebenza phansi kwenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights, umnumzana Jabulani Mhlanga oyale ukukhuluma lentathelo izindaba ethi uyaphuthuma ukuze izibotshwa zikhululwe masinya ejele. Esedale uMhlanga ekhulumisana loManji uBusani Sibanda lomtshutshisi unkosikazi Mashaje ubike ukuba izibotshwa azilansolo lamapholisa lendlela abaphathwe ngayo, njalo uyacela ukuba bakhululwe bathonisiswe icala ababhekane lalo besuka ngekhaya buye bazalandela zonke iziqondiso zesibambiso. Abathathu laba bakhangelele ukuphenduka edale likaMantshi ngomnyaka ozayo mhla ka-20 Zibandlela. Umqondiswe ibhetshi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukuvinjwa ukunanza ilanga le-Unity Day kuphikisana lenkulumo yokubambana kahulumende.
Kulusizi ukuthi abantu behlukunyezwe bekhumbula izihlobo zabo ezabulawa ngohulumende. Uhulumende yena lowo eqede ebabophi ebabophela into abangayenzanga ebafayindise ebanikeza ibheyili yemali edulayo. Kodwa hhayi, akulandaba uNkulunkulu ngakhe wonke umuntu, awubulali bantu ubusuzenza wena iqhalaqhala uthi uyalungisa udaba kungalanto yenzayo esenza izaba ubusuqeda uhlukumeza abantu. Kunini lapho i-victim ezanika ithuba lokuthi layo itsho ukuthi ngabe udaba lwegugurundu lilungiswa njani? Phela singazake salandela i-narrative ka-Emerson ngoba zonke siyakwazi ukuthi izandla zika-Emerson zigcwele igazi. So yena umecabanga ukuthi uzasiprescribele ukuthi indaba leyo ilungise njani. Udelela abantu, udlala ngengqondo zabantu. Baphiwe ibheyili ye-20,000 umuntu ngamunye ngamunye. Babuya kumnyaka ozayo 20 January.
Umabhalani webandla lezaphu kobulawayo umnumzana Vivian Siziba uthi kuyathusa ukubotshwa kwabantu ngelanga le-Unity Day.
Yona leli langa leli vele ilanga le-sadness in the sense that abantu liyakhunjulwa nje ukuthi likhona ngendaba yokuthi abantu babulawa en masse. So ukuthi bababophe bekhumbula bona kuyatshenisa ukuthi into liyabadi unity vele kayikho. So bayirigarda njengokuthi izaphu yasurrender they conquered. So i-relationship ekhona izaphu lezanu is that of a conquered and the conqueror. Kumbe sithi a horse rider, a horse and the rider. That is into eyiyona ekhona.
Ekhuluma engakabotshwa ilunga le-ibhetshi likaZulu umnumzana Melusi Nyathi uthe kulihlazo ukubotshelwa ukubuthana benanza abathinteka ngegugurawundi.
Thina sikhuluma nge-Unity Day, but i-Unity Day yona leyi yayenzakala after kubulewe abantu abaningi esigabeni semandebeleni le-Midlands. Ama-victims kanye awavunyela ukukhuluma okuthiwo ngumongameli uMnangagwa kuthi ukuthi yizeleze ukuthi abantu baxoxe ngalo lolu daba. Izinduna zilide, ngizwile bengimlalele ekhuluma izolo, ukhuluma into angayipraktiziyo.
Abathathu laba babotshwe izolo balala enkambeni yamapholisa enzikini yedolobho eCentral Police Station basiwa edale likaMantshi eTradegold Magistrate Court. UNcubelo Nyathi befakwe izankosi ezandleni ngemva kokubavumela ukuthi bahlawule isibambiso esebail. UMantshi uSibanda ubakhuthaze ukuba bengephuli iziqondiso zesibambiso ibail. Abathathu laba bakhangelelwe ukukhululwa namhlanje imali yesibambiso ingabhadalwa kulungiswe lamaphepha okubakhulula ngesikhathi bengakayi ejele lekhami. Udubo lokwaliswa kanye lokubotshwa kwabantu betshengisela ngokuthula njengalokho okwehlele abathathu laba ihlala isolwa ngabenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele ezigoqela e-African Commission on Human and People's Rights lenhlangothi zomanyano wamazwe omhlaba owa-United Nations. Lezi nhlanganiso zithi kulilungelo lomuntu wonke ukutshengisela ngokuthula lapho kulokubahluphayo ngaphansi kwezivumelwano zamazwe omhlaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Ngimele umsakazo we Studio 7 iwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.